Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 kuLwezi 2022 ngugeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhla.
Abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Abantu abanjengabo baba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathileke kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo.
Kukhululwa ngesibambiso sebail amalunga ebandla le-CCC etheswa amacala okutshotshozela uDlakela.
Kufuze kube lezinto ezilungiswayo. Kukhona okuningi okonakalayo kusukusela leso sikhathi esasuka ngaso ku-Commonwealth.
Iqhula le-Commonwealth lixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. EleZimbabwe namhla lifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni libutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idale le High Court namhla livumele amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alichumilane 14 ukuba hlawule isibambiso sebail kulandela ukuvalelwa kwabo entilongweni okwensuku ezedlula ikhulu lengxenye 153. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Amagqwetha athi amalunga e-CCC la avunyelwe ukuhlawula inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamadola eZimbabwe, $50,000, umuntu munye ngamunye. Umthethwandaba uthe akumelanga baphazamise udaba lolu ngokuxoxa labafakazi, njalo kumele behambe enkambeni zamapolisa insuku ezimbalwa ngeviki betheswa amacala okutshotshozela uDlakela. Omunye wabo umnumzana Job Sikhala omele iZengeza West edale lephalamende lokhu evalelwe eChikurubi Maximum Security Prison. USikhala ubemiswe lamhla emthethwandaba lapho obekumele kuqale ukuthethwa icala lokutshotshozela uDlakela enyathime kulandela ukubulawa kuka Nkosikazi Mo Blessing Ali ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezano PF. Umnumzana Godfrey Sithole omele iChithunguza North edale lephalamende owayevalelwe loSikhala labanye uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngeviki ephelileyo. Abakubandla le-CCC bathakazelela ukukhululwa kwabanye babo loba belokhu bekhala ngokuvalelwa kukaSikhala. Igqwetha labalichumi lane laba umnumzana Nobu Chinawu uchazisa okwenzakale emthethwandaba.
The judge stated that the matter had taken too long and the investigations had taken too long.
Umahluli uthe udaba lolu seluthathe isikhathi eside, lophenyo lwakhona seluthathe isikhathi eside. Ngabe belikhona icala kulolu daba, ngabe kade lathoniswa. Okwesibili, umahluli ubone ukuthi indawo yasenyatsine eke yaba lomsindo ibukeka sengathi sithule, ingasekho ingozi yokuthi abasolwa babuyele kiyo.
It was no longer a risk to have these accused persons out on bail.
Umnumzana Ostalos Gift Siziba okubandla le-CCC uthi akubamangalisi ukwenziwe lamhla ngomthethwandaba.
Thina abantu njengabahlonipha ke umthetho welizwe lokunanzelela ukubana ke kufanele sihlonipheke ama-institutions elizwe noma ke silokuzungeza lokungasuthiseki ngendlela ke abasebenza ngayo, kodwa silokuhlonipha ke amadali ngenxa yokubana ke balamandla abaphiwe ngumthetho welizwe esiwuhloniphayo. So kufanele ke siye phambili kakhulu silungise indaba yokubana uHonorable Job Sikhala etholeke ukukhululeka kwakhe.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezano PF uthi okwenziwe ngumthethwandaba kuveza ukuba ikhululekile imithethwandaba eZimbabwe.
Ukhulumene kangenele kwemakhothi, amakhothi azidecide, amakhothi azenzele isinqumo zemsabasithethele yokubona kufanele. So amboni ukuthi ekugcineni kwelanga abantu bangagcona uhulumende bethu, uhulumende nguye esethenga baphiwe ibheli ngakuthi kulebizethekele amanga lawo ayisoqiniso lelo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlelancube uthi kwakumele abantu laba bephiwe isibambiso sebail besanda kubotshwa.
Abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail, abantu abanjengabo baba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail, kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathileke kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo. Yibo zathola sebesalelwa ibail kodwa befanele ukuthi bayiphiwe.
Isikhulumeli sebandla le-TRC uNkosazana Fadzai Mahere uthi kumele kukhululwe uSikhala ngoba ulelungelo lokuhlawula isibambiso sebail. USikhala ubesemthethwandaba lamhla obekumele kuqale uthoniswa icala aletheswayo elokutshotshozela uDlakela. Lokhu kudluliselwe phambili ngoba amagqwetha akhe afuna ukuba umthethwandaba uvumele ukuhlawula isibambiso sebail. Ukhangelelwe ukuba uzaphenduka emthethwandaba ngolwesine. Kusenjalo umdeni kaMuyi uMo Blessing Ali okucatshangelwa ukuba wabulawa ngamalunga ezanu-PF uthi kumele uSikhala akhululwe ngokutshetsha ukuze azebamela kudaba lokulungiselela ukungcwatshwa kukaNkosikazi Ali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abamele inhlanganiso yamazwe ayephansi kombuso wakwale Bhrithani Commonwealth sebehlangene labanye abantu eZimbabwe lapha abahlolisisa isimo sezombusazwe lokunye elizweni leli elakhutshwa kunhlanganiso le ngowaye ngumongameli uMui Robert Mugabe ngomnyaka ka-2003. Kukhangelelwe ukuba iqula leli liza kwenza imihlangano embalwa lingakagqibi uhambo lwalo kusasa, kubika umlondolozi Ndlovu.
Iqula leli selenze imihlangano embalwa labenhlanganiso ezizimeleyo abalwela ilungelo loluntu, intatheli izindaba ezifana lomnumzana Hopo Chingono labanye. Abakuqula leli lwabo olukhangelelwe ukuhlolisisa isimo sezemithetho, ukuqhutshwa kokhetho kanye lezelungelo likaZulu. Inhlanganiso yeCommonwealth yachathoza kakhulu leZimbabwe isithi iziphathamandla zebandla elibusayo zazikhahlameza uZulu njalo zazivimba ukuba ilizwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Isigodlo seBhrithani laso salile namhla ukukhuluma ngohambo lolu. Iqula leli likhokelwa ngumnumzana Louis Franceschi. Omunye wabaxoxele iqula leli umnumzana Musa Kika okunhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum.
Sezimbabwe Human Rights Forum tasangana ne-delegation ye-Commonwealth Secretariat.
NjengeZimbabwe Human Rights NGO Forum sihlangane labo abe-Commonwealth sibatshelile lokhu esifisa ukubana bakukhulume njalo kwenziwe ukuze iZimbabwe ibisele ku-Commonwealth.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi bazahlangana lequla leli.
Sinxusiwe liqula le-Commonwealth ukuze sihlalisane labo phansi sixoxisane kabanzi ngezombusazo weZimbabwe. Thina njengebandla le-MDC sikhangelele ukuthi sixoxe labo kabanzi ngendlela abantu abaphathwa ngayo, amalungelo abantu, ngendlela esifisa ukuthi ukhetho oluzayo luka-2023 lokhetho nje jikelele ukuthi lwenzakale njani kuleli eleZimbabwe. Kanti njalo sizaxoxa labo ngama-sanctions, indlela esibona ngayo lendlela esibona esithinta ngayo njengelizwe.
Abamabandla ezombusazwe agoqela ele-Citizens Coalition for Change zaphu lamanye balile ukukhuluma ngodaba lolu lesithi baza kwethula impiko yabo kusasa. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kumele leZimbabwe lilungise udaba lokuvikela ilungelo loluntu, ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo lokunye ukwenzela ukuthi libuyele kwinhlanganiso ye-Commonwealth. Umnumzana Joe Charamba umsekeli kababhalane omkhulu ehofisini kamongameli labaphatha intambo bakahulumende uthi bafisa ukuba wonke amazwe akunhlanganiso le akhulume ngokubuyela kweleZimbabwe ku-Commonwealth. Umnumzana Lenos Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe uthi eleZimbabwe kumele lilungise okufunakalayo uma lifisa ukubuyela kulinhlanganiso.
Abantu laba abaze ukuzohlazeya ngomumo olapha bebengabantu abakade bevele sebele njongo ukubuyela, ngibonani sizabuyela. Kodwa okuseleyo ukuthi thina ngakithi ngodaba lwezwembangazwe lokunye okuningi esikusolayo, kufuze kube lezinto ezilungiswayo. Kukhona okuningi okonakalayo usukusela leso sikhathi esasuka ngaso ku-Commonwealth.
Umnumzana Njabulo Ncube okunhlanganiswa eZimbabwe Editors Forum uyakusekela lokhu.
Intatheli zindaba ziyabotshwa, intatheli zindaba ziyachaywa, intatheli zindaba ziyahlukuluzwa. Opposition ephikisayo ayilawo amalungelo ukuthi benze ama-rallies abo. Athola ukuthi ama-politicians abo yiwo abotshwayo, abeqembu elibusayo ele-ZANU-PF kakha bengabotshwa, lo abephule imithetho. So yizo izinto i-Commonwealth elande ukuzozikhangela la.
Umnumzana Bengezela Gumbo okuhlanganiswa eZimbabwe Democracy Institute uthi eZimbabwe selilungele ukuphendukiswa kulumanyano.
Nxa singakhayela amazwe phakathi ku-Commonwealth ye-Africa, uma kungasetshenziswa ama-conditions asemazweni lawo ekukhompiwa leZimbabwe, iZimbabwe silakho ukuthi ingangena ku-Commonwealth ngoba kulamanye amazwe phakathi iZimbabwe yenza ngcono udlula wona.
ELeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2017 kulandela ukususwa embusweni kukaMui uRobert Mugabe, libutho selizame ngamandla wonke ukuba libuyele kunhlanganiso ye-Commonwealth. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe namhla selifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni, libutho. Izimoto zebutho zaqala ukubonakala zilubhekise eHarare mhla ka-14 kuLwezi ngo-2017, kwathi mhla ka-15 emadabu kakusa owayeyisiphathamandla sebutho uMnumzana Sibusiso Moyo wethula umbiko emsakazweni we-ZBC esithi ibutho lase lidilize uhulumende kaMgabe ngoba wayesehluleka umsebenzi, kanti laye uMgabe wayegonjolozelwe ngabantu abayizikhohlakali. Iziphathamandla ze-ZANU-PF eziningi ezigoqela uMnumzana Jonathan Moyo loSavior Kasukuwere babaleka baya kwele-South Africa, kwathi abanye abafana loMnumzana Ignatius Chombo babotshwa. Esethethe intambo zombuso, uMongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho lokuhlonipha amalungelo kaZulu. Kodwa ibandla le-CCC lithi uMnangagwa ubusa ngochuku ukwedlula uMgabe. UMtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo kansila we-CCC kobulawayo uMnumzana Edwin Dlovu.
Sesenelise iminyaka emihlanu singene eGehenna, sithi siphuma embizeni lamanzi abilayo kaMgabe singene eGehenna likahulumende kaMnangagwa. Impilo yabantu-ke isuke ebunzimeni eyibo bona ngesikhathi sikaMgabe kwaba wesi, lokhu sokuphambili kakhulu. Sikhangela ukuthi uMgabe yephuma isinkwa sasithengwa nge-90 cents, sibhabhule amabhiskithi ngaleso sikhathi. Ilitha yepetroli yayi-90 cents layo, kodwa sikhangele kathesi-ke ilitha yepetroli kube $75, $80 khona ngale, isinkwa sasiku-$50. Impilo isinzima ebantwini. Ngesikhathi sikaMgabe amadola emelika ayetholakala, kathesi amadola emelika asatholakali. Umuntu nxa ehola imali yakhe ingalinganiswa nge-$50. Akusela muntu ohola imali-ke edlula i-$200 equivalent-ke eZimbabwe. Impilo isinzima ebantwini, abantu bayahlupheka. Yikho-ke iminyakena le emihlanu siyenelisa, kodwa-ke kuludubo lodwa nje, akula kungcono nje. Sikhuleka kuNkulunkulu, sicela ngazo zonke izikhathi ukuthi funa ngomnyaka ozayo kube lo tshintsho, abantu benelise ukuthi baphile impilo engcono. Abantu sebehluphekilele izinto eZimbabwe.
Kodwa bona abeZANU-PF bayakulandula bathi izinto sezingcono kakhulu, bathi amalungelo ayahlonitshwa, imithetho iyalandelwa, konke nje kuhamba kuhle.
Akula bungcono obukhona embusweni kaMnangagwa lombusweni kaMgabe, kuyafanana konke nje. Abantu bahlupheka, kathesi abantu sebehlukumezeka-ke ukudlula ngesikhathi sikaMgabe. Yibo kuhambe isikhathi sikaMgabe kwaba negogorawundi, baphela abantu. Ngesikhathi sikaMgabe oyitayizamara banyamalala, ophatheka nabanyama banyamalala kuze kube lamhlanje ukhenikala wabulawa. Lakhathesi ngesikhathi sikaMnangagwa lokho kufanana. Napa bavaleli abantu benyathinya besitungiza sekwekwanise inyanga ezimbili bevaleli bengahanjiswa enkantolo. Nampa umele wedalela ephalamente uJob Sikhala bavaleli labo sebenenisa inyanga ezimbili bengaphiwa imali esibambiso, bengahambi-ke uyathonisiswa enkantolo. Ikuhlukuluza kwelungelo loluntu lokho.
umnumzana Edwin Dlovu ukansila webandla le-CCC kobulawayo sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule
abantu abale iqiniso abatho njalo abathi bona umgqabe ababonti wathuthelwani abantu bonke akunamuntu owayesevele esefuna umgqabe ngalesami sikhathi wonke umuntu wayengathi amfuna umgqabe khona pha ngitsho lephathini kuzanu PF abantu bathi befisa ukuthi umgqabe ngabe uyaphuma yiko kwatshengisa okwatshengisela kwabantu kwabakhona kwabakhanya baphuma egcekeni ukuthi ngitsho labantu bonke amabandazi ombusazi watshiyeneyo amanyana kwamanyana khonaphana kwathakazelelwa ukuphuma ukususwa kwamgqabe laphana ngezinye indlela-ke engingathanda ukuthi ngikutsho nkomo yokuthi umumo lowu wona umgqabe wayevele sekhulile sengasakwanisi sengasayenelisi lutho umgqabe niwayeselawula izinto umgqabe wayengasazenzeli bangatsho njalo abantu bethi bona hhayi ngalesani isikhathi kwakungcono kulalapha kathesi kodwa khangela phela nkomo kathesi kulokuthula elizweni njalo abantu bakhululekile ngesikhathi sikamgqabe abantu babengakhululekanga babesesaba babekhuluma bethalaza ungakhuluma kubi ukhulume kubi ukhulume kubi ngokhulumente wawuthalaza kathesi bazikhulumela bachothoze uhulumende ngendlela yabo abafuna ngayo
ukhuluma ngenkululeko uthi abantu beZimbabwe bakhululekile ukukhuluma yiloba yini abayifunayo kodwa sikhuluma nje ezinkantolo kugcwele amacala abantu asebebotshwe besetheswa umlando wokuthuka umnangagwa ngokukhuluma nje ukuthi umnangagwa uyehluleka umsebenzi singathi inkululeko yini le
wabankomo angibalele khonapha kwi-studio ithina thina sinje mina nzake ngizwe siyakhuluma sonke sinabezanu phiya banzake ngize umuntu othethisa umuntu kodwa ngiyanilalela abantu be-opposition laba bahlala besithethisa sonke ngenhlambi ezinesabekayo singabantu ngathi kodwa sesikwamukele ukuthi hayi vele ngabantu abagangileyo laba abantu abanye ugade umuntu othethisa umuntu ongongumongameli abamthethiselani vele umongameli ingabe ungasoli into lapho ayenze khona kubi
umongameli umnumzana Believe Gawule ngiyaxolisa umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo we-studio 7 ekobulawayo umongameli wakwele-Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi kulakho ukuthi kumiswe impi yelizwe lakhe lele-Russia uma ele-Russia lilesifiso sokwenza lokho umnumzana Abiy Ahmed umkhokheli wakwele-Ethiopia uthi uzimisele ukukhumisana umlotha lamalwecatha asesigabeni se-Tigray umongameli Joe Biden wakwele-Melika ukwele-Indonesia emhlanganweni we-G20 kusigaba esihlolisisa ezombusazwe lezamabhizimusi namhla sixoxa lomnumzana Bethwell Khabo umqondisi wenkampani ye-Bethwell Investments
sinza ama-business consultant siyasiza amanye amakhampani amancane ukuthi bengasebenza kanjani ukuze amabhizinisi abo engawi ale emile qhubeke siya phambili lokuthi-ke njengoba sike sibona ukuthi amabhizinisi amancane ayaqala asungulwa kodwa ayehluleke ukungena kumakhethi ukuthi asebenzisane lamanye amakhampani yikho lapho esingena khona thina sesisiza ngokubonisana labantu abasungula amabhizinisi abo ukuthi ibhizinisi iqhutshwa kanje ngendlela efaneleyo kulokhu esiyabe sikufundisiwe so siyabe sifundisa kulabo abanikazi amabhizinisi ukuthi beqhube njani amabhizinisi abo besenza konke kusemthethweni
akusicwadele okunye okwangikhona elibachathekela khona
okuningi kakhulu ukuthi manje siyababonisa ukuthi sesiphila siyithi yi-global market okokuthi uyayenzela abantu imisebenzizi nabantu abasesesi abaphesheya kwamazwe ubayenzela wona ulapha bekhone ukubonisa izinto zabo like i-intanethi uku-advertise siyabalungisela ama-website kodwa ekuqaleni before sifike lapho kule zinto esizenzayo ezokuthi umuntu ma esungula ikhampani efuna ukuyirejista kumele aqale abeyazi ukuthi into leyo angena kuyo iyinto enjani kuzofunakalani ukuthi ibhizinisi yakhe liqhubeke lisiya phambili so sikhala sibafundise lapho sibabonise ukuthi no ungakaqali ukusungula ibhizinisi lakho kumele ube yazi i-BCD izinto kumele ukuthi uzozenza ukuze ibhizinisi yakho liqhubeke lisiya phambili then ma sifika phambili siqeda ukuyirejista also siyabafundisa ukuthi kumele bayenze njani ama-returns abhadala njani ama-tax abo ku-government izinto ezinjalo nokuthi abantu belamaphepha afaneleyo njalo sibabonisa lokuqakatheka kokuthi umuntu ayezibhizinisi kulamaphepha apheleleyo wonke ukwenzela ukuthi angazothola izinto ezizomphambanisa lokumhlukumeza ekusebenzeni kwakhe.
Libahlawulisa malini njalo abantu bakuthola njani?
Inhlawulo abazihlawulayo abantu sokusiya ngokuthi kunama-package ahlukeneyo, kula esiyabe siwathe ngama-full package yokuthi siyabe sizokubonisana nawe siconsultana from registration and before even registration up to i-business yakho sisebenza. So uzothola ukuthi ku-package enjalo abantu labo sizobahlawulisa nezimali esiya ku-600 engamadola asamelisa. Kodwa ukhona omunye ongathi hhayi mina ngifuna manje ukwenzela i-registration process kuphela, kuthola sizomhlawulisa imali engange-$100 yokuthi siyiregistrele sikuthiye sine-experience khona uku-operator. Then uthole futhi ukuthi kulabanye abazothi after that sizofuna ukuthi sibe ne-website, sizofuna ukudraft ama-marketing strategies, ama-company policies. So sokusiya ukuthi umuntu uthe ufuna i-package, so ama-package ayahlukana-hlukana. Abantu bayabuya futhi noma emahofisini sikhulume sibaconsulte. We can also do athiwathi ngama-virtual consultants okuthi siyakhona ukukhuluma nawe sikubonisa izinto lapho khona sisebenzisa i-internet.
Ye, sinike-ke inombolo zakho.
Lo +263 718 304581.
Iphinde njalo
263 718 304581.
Umnumzana Bethwell Kabo ngumqondisi wenkampani ye-Bethwell Investments ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Abahlali baka Ward 2 esigabeni sensiza eMathebeleland South bakhala ezimathonsi kulandela ukuthathelwa amasimo abo lokubhidlizwa komfula unsiza osugugudeke okumangalisayo ngenxa yokwenziwa yinsiza China Mining Company emba igolide kulindawo. Izakhamizi zithe abadabuka kwele China babuya lemichina baqala ukwemba bengakhulumisananga labo. Bathi kumele baphume baphele esigabeni lesi. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Inkampani yeNsiza China Mining Company isidala umonakalo omkhulu emfuleni uNsiza ngoba iphosela ingcindeza yonke yokwenziweyo emadlelweni lezinye indawo. Izakhamizi zithi zikhathazekile ngokwenziwa inkampani le esingcolise imigodi yamanzi njalo yabhidliza umfula lo abawusebenzisa ngendlela ezijiyeneyo. Mnumzana Jethro Ndebele uthi badlela-ke evalweni ngenxa yokwenziwa-ke inkampani le.
Igoldi leli baligezisa ngama-chemicals awo, ama-mercury lala amadiakula ama-differences. Asiyazi kahle kahle i-mercury abanjani abayisebenzisa begezisa ini igoldi leli. Njalo begezisa i-mercury leyo ingena khonapha emfuleni. Ukuthi njengakhathesi sokuyi-rain season, nanzelela ukuthi-ke i-chemical esingene lapha sumele ikhukhulwe ngamanzi ihambe indawana yonke yomfula iziye igcina kubo-west kusiya khona lokubolimpopo. Okungangokuthi izinto izifuyo zonke ezinatha kulowo mfula kusiya kuthela kulimpopo ziyokufa. Nga uhulumende esizwela ukuthi abantu bami bakufa next 2 years, singathokoza njengezakhamizi ukuthi uhulumende wethu senzele kuhle.
Amathana la abuya nezisebenzi zabo ezingasizo zesigabeni enye zivela eChipinge. Izakhamizi zithi akulalutho ezilutholayo kumbe usizo oluvela kokwenziwa ngabantu laba. Mnumzana Jonathan Gumbo uthi uzwa ubuhlungu wamagama ngokwenzakalayo.
Into lezizwisa ubuhlungu ngoba azange saziswe ngokubuya kwabantu laba. Sabona abantu sebekhona nje sebezisenzela abakwenzayo. Asiyibontiyanga.
Umnumzana Chamatanda Piri uthi ziphelile izifuyo eziwela emgodini agedwa inkampani ye-Insiza China Mining Company elabaqondisa abagebha igolide ngamehlo abovu.
Sesikhale saze sathula izinyembezi sibonke akulanto encedayo ngoba amaChina lakancane kungaphambani sebengabesithathu. Kwabuya abanye bazama ukuxotshwa, kwabuya enye itimu yasebenza la iyahamba. Kathesi sibiseni abanye futhi obhuru njengokubona le mfuleni kunje sokuze sokulomgwaqo emfuleni eceleni komfula umfula sokudubelekile. Khangela even khonapha esime khona yalibona leli godi waqhamukela inkomo khonapha sayiphandi sidodi.
Unkosazana Sibongile Khumalo uthi kunobukhohlakali obethusayo ngoba usobala ukuthi inkokeli yesigaba lesi ifumbathiswa yinkampani le.
Uhlupho olukhulu ngolomfula, uhlupho lonolo lwamaChina. Kulabantu inkokeli ezigangileyo. Singakubiza sithi iganga ngoba ekugangeni akulelinye ibala esingasubstitute ngalo. Singathi thina abantu laba abagangileyo, abantu abadlabangasithi, abantu abafuna ukuthi zonke izinto bazibone zifide abantu ababo, bayathatha amaChina la bafake ezigabeni ngokungekho emthethweni bethemba ukuthi akulamuntu ozabenza ulutho. akumele ama China ahambe
umnumzana Zedwe Ncube owathathelwa amasimu wagcina iphanyeka udaba lakhe ke ku High Court kobulawayo
ngazama ukuthatha indaba le ukuthi ngiyise High Court High Court ngahamba 5 times waba le percentage abadayi wona kanti uvele indawo engeyakho le ukhona singabunika khona
isikhulumele isebandla elibusela le ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo layeke uthi ke amaChina kumele alandele isivumelwano abasenza lohulumende
uma uhulumende sithi uyangena phakathi kwezivumelwano lezi labo abantu abalandele indlela ayiyo ababeyithembisile ukuthi ingaphambanisi impilo zabantu impilo yezifuyo impilo yezinyamazana labantu abaphila ngezifula zolezi
umlisa wephikelela World 2 umnumzana Cuthbert Ndlovu ohlala esiqintini owenziwa igolide yenkampani yensiza mining company uthi okwenziwa ngabadabuka kwele China sokuxabanise izakhamizi
sinamachina sinabantu abatshekitshayo abagcine besenza ugebengu sinabantu ababuya abathengisa imizimba around satshelwa thina kwathiwa bazorehabilitate umhlaba bazolungisa la okwakugibhi khona abotshekitsha babegibhi khona imigodigodi so bona bazogebha leya imigodi laba sokuyela khona izinkomo so kuthiwa bazogebha bakhiphe igolide then sebevala lezo ndawo
isigodlo someli welizwe lechina ezimbabwe uthe umsakazo lo awuqondise imibuzo yakuhulumende wezimbabwe inkokeli yomdabu ensiza ebalisa usobhu abalisa lomeli walindawo edalela ephalamende lezisebenzi kahulumende kuhlanganisela usikomiji balile ukukhuluma ngodaba lolu le studio 7 umfula wonsiza mude kumagama njalo kulapha izakhamizi zensiza labo ziye indawo ezikha khona amanzi yokunatha lokunathisa izifuyo zazo njalo zithi cabangela ukuthi amanzi la asele shefu ngengcekeza ephuma kwinkampani le igelezela emfuleni abakhokela inkampani le abasendaweni le balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi abavunyelwa ukukhuluma lentathelo lezindaba ngima le studio 7 ngapha eflaphusi ensiza district igama langu Ezra Jesus Band.
Kulomntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa obhubhe kunsukana ezedluleyo esanda kubeletha amawele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele nkosazana Precious Msimanga.
Ngithi ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wawuyakini esesithwele wangitshela ukuthi uzithele but ukuthi umithi sombane umntwana wakhona ngakwazi. So ngasenza ukuthi akungcono ngimgcine kunjalo ngingatshoni ngimkhingela kumbe impopothela sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu. Ngase ngimdingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayihlolwa ayibhalisa. Ngasekhaya eklabhuthi ngasuka khona ngale esevuvuka inye kakhayinti i-B P labeelaye ngathaba obulawayo wazothola ivocha wahambe emzibilazi ekliniki bamtransfera to impilo baselesithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazange aye kulebha kodwa azange aye kulebha sakazilebha
khonapho ubese le nyanga ezingaki
bekumele abelithe mhlaka 20 November basebeopereta mhlaka 1 bathi i-BP singalimaza abantwana or ilimazi nina so baselesithi i-best option ukuthi bam-operate ngatholi bemelela isikhathi sakhe sokuhle ewe wase-operatwa-ke wenziwa kahle i-operation bamgcina 3 days khona ngale sempilo wazoezedlela wahamba ku-7 days emzilikazi dokotela wathi i-operation yakhe yenza kahle azonke le nkinga le ngoba laye bazange abambi ikhanda kumbisise ubuhlungu hhayi but bezeyeke angahamba ngalokho ntambama nje ambulezi nakathi avaleke kuphela umoya nje nowen angazuthi wahamba njani ngephapani samthatha samfaka emoteni sahamba naye empilo singene egedi lempilo kube lawo abelemela kwabantu azaaliuthume
manje bahlola yini odokotela ayisetshonile ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo
bahlola manje sathi sesithi ukuthi bakhathikele kahle babona ngoba babhale isihlasa kwamanje ukuthi ngiyafithi i-understande kahle kahle zine-understande kahle e ukuthi bangathi kuyini
hayi silusizi kakhulu ngomonakalo lo abantwana-ke banjani ngaba yini
ngamankazana bona abantwana bazithilele ngamankazana
ulabani abantwana
sibonga ngilayo le-5 years khathese bendaba yini kuphela ngilayo le-5 years khathese omncane la
kuyini usizo abantu abanganceda ngalo
iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathamba athengele i-9-1 yabantwana
lo ngunkosazana Precious Msimanga umama wale ntombazana etshone ngemva kokubeletha amawele siqhubekela phambili Namhla ku live talk sixoxa ngokugenqulwa kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe Libutho. Singekehlukani sikhangeleni indaba ebezikhokhela namhla. Kukhululwa ngesibambiso sebail amalunga ebandla e-CCC atheswa amacala okutshotshozela uDlakela. Iqula le-Commonwealth ixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Sengilivalelisa ke lapha balaleli, igama lami ngugeino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.